Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 15 kuNhlangula 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda lihlasela abantu abanengi okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo.
Kulabantu abangamatshumi phose amathathu abatholakale bele coronavirus izolo okudale ukuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele liye ku 383.
Kwabanye ababili sebeyadintiwe futhi esibhedlela. Sesuka lapho futhi sangena kwenye indlu elandelayo, khonapho sathola ukuthi kulabanye futhi abagulayo abathathu.
Kufe umuntu wesine kobulawayo izolo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokijini leluveve. Isiphathamandla senkampani enakanelwa ukuthi ilobudlelwano lemuli kamongameli Mnangagwa e-Drugs International sizamiswa emthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi bonke abantu laba ngabavele kwele-South Africa. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo eZimbabwe selikhwelela yakumakhulu amathathu alesishiyagalombili lantathu 383. Asebesindile kulomkhuhlane balokhu bengamatshumi amahlanu lane kuthi asebefile labo balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngabantu abale coronavirus abayi-149 lilandelwa yiMasvingo yona ele-49 kuzothi isabelo seMathebeleland South sona esilabantu abangu-46. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlele namuhla ukuthi kube lilanga lapho uZulu azazila khona njalo akhulekele ukuthi umkhuhlane lo udlule. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube.
Uwanda kwayo nani labantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 kuyakhathaza kakhulu. Kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi alikadinwa leli gciwane kodwa liyanda liyakhwela lihlasela abantu abanengi okwedlula lelo inani ekade silalo ensukwini ezidlulileyo. Akade becabanga ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule, hayi kalidlulanga, likhona. Kusadingeka ke ukuthi sithathe amanyathela aqinileyo aza kwenza ukuthi livinjelwe leli gciwane lingagcwali yonke indawo. Ikakhulu nxa ubheka abantu abavela ngaphandle kusamele kuhlolisiswe kakhulu labo abangena bengadlulanga eborder, bengazange bahlolwa, balandelelwe emakhaya, kulandelelwe lazihlobo zabo lalabo abangabe bethintane labo ukuze ngokuphangisa kugwenywe ukuchaka kwaleli gciwane, kumemetheka kwaleli gciwane lingagcwali umhlaba wonke welizwe lakithi.
Njengoba abantu phose bonke ababanjwa lumkhuhlane nsuku zonke kungabavela kwele South Africa, singathi lokhu kuveza yini ukuthi phakathi elizweni eZimbabwe umkhuhlane lo kawukabhahi, kawukamemetheki?
Ukwanda kwabantu abagulayo bevela ngaphandle kwelasezansi akusibo bufakazi bokuthi abantu abagulayo ngabavela ezansi kuphela, njalo kalikho igciwane phakathi eZimbabwe. Into esingelayo eyaneleyo yikuhlola. Asihloli ngendlela eyaneleyo phakathi kwelizwe. Kulula ukuhlola abantu ababuya besebhasini bemunye kumbe ngesitimela, ubahlalise ku-quarantine center, ubusubahlola, ubusuthola ukuthi bayagula ngoba bevele eSouth Africa, bevele eBotswana, eMozambique kanjalo. kodwa akulula ukuhlola abantu abagcwele bechithekene indawo zonke phakathi kwelizwe kodwa yikho kumele kwenziwe nga kungasenziwanga khona lokhiyana kasoze sisibambe isibalo esaneleyo esifaneleyo esokuthi abantu bangakanani inani lakhona soze siphumelane ngendlela efaneleyo kusamele uhulumende athatha amanyathela okuhlola ngendlela ebanzi kulale ayenzayo namhlanje angathi kuphela yilabo abantu abavela ngaphandle kodwa akwazi ukuthi abantu ngaphakathi labo bayagula asukume avimbele khona lokhu kugula lokhu esithi yi-local transmission i-community transmission eyaphakathi kwelizwe leZimbabwe
Umnumzana efidlela Ncube yisiphathamandla senhlanganiso elimokisa uzulu ngomkhuhlane we-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo kunyathelo elisatshelwa ukuthi lilakho ukubangela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho lamhlanje ikhangelelwe ukuqala ukubuthanisa abantu endaweni ezijiyeneyo zelizwe isizwa imibono yabo ngemizamo kahulumende yokuguqula isisekelo sombuso uConstitutional Amendment No. 2. Le yinto ephikiswe izinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye leHabakuk Trust emthethwandaba ngeviki edluleyo. Zisithi uhlelo lolu kumele lumiswe ngoba lufaka uZulu engozini. Kodwa inkantolo ayikethuli isinqumo sayo. Iningi lisola imizamo yokuguqula isisekelo sombuso le lisithi ibandla leZANU-PF lijonge ukupha uMongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhlelo lokuhlanganisa abantu oleparliamentary outreach ngo-amendment number 2 luyenzakala siphezu kohlupho lwe-coronavirus kodwa okuqakathekileyo okuze ukuthi abantu sikubambe yilokhu. I-coronavirus iqedile abantu ezindaweni ezijiyeneyo iyethusile ohulumeni abantu ngaphandle kweZimbabwe. OweZimbabwe ungakhangela kube lithuba lokubana azuze imali yangaphandle ama-individuals akuhulumeni labahlobene lalabo abaphethe amandla kube lithuba lokuzinothisa lokuthi betshontshe imali. So mbona ngazathi iParliament ukuthi yenze outreach yindlela yokubana ama-parliamentarians ayenze imali lokubana ibandla elibusayo iZANU-PF that is advocating for i-amendment delay ibakhangele one ukhetho olwezayo ukuthi kufuze ukuthi silungene ukhetho lolo benganjani sebetshintshile isisekelo kodwa bengazange bayenza i-full implementation ye-constitution oda kusilele bakwenze kathesi balungiselela ukhetho luka-2023 so bona sebedlulile konke lokuthi kulo mkhuhlane lokuthi kule fulfillment ye-constitution kubo akuqakathekanga okuqakathekileyo lukhetho olwezayo.
Ubona kusiba labantu abanengi yini kulemibuthano njengoba abantu bezivalele ezindlini lasemizini yabo ngenxa ye-coronavirus?
Angikholi ukuthi abantu bazahamba ngobunengi ngani ngoba abantu babhizi badinga imali abanye bacatshile ezindlini so abazaphuma balutshwane kakhulu ngoba akuzange kube le-outreach imfundiso ngama-civic organization befundisa abantu ngokuthi u-amendment number 2 uphetheni so mbona ngazathi kuzaba labantu abalutshwane abazaphakama ngoba one abantu bayesaba umkhuhlane lo secondly abantu babhizi badinga okokudla abantu vele abakuzwisisi ukuthi kwenzakalelani because athola ukuthi kulamagqwetha kulezinhlanganiso eziningi ezihambe zisiya challenge yona leyo outreach so mbona ngazathi izaba poorly attended.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Sokufe umuntu wesine elokitshini leluveve kobulawayo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo. Umufi utshone izolo ngemva kokugula okwamalanga ambalwa. Abanye abathathu batshone ngeviki edluleyo. Banengi abagulayo eluveve njalo abanye babo balaliswe ezibhedlela. Izakhamizi zithi amanzi angcolileyo aphuma empompini yiwo abangela lomkhuhlane. Lanxa umasipala ethule umbiko ukuthi uphenyo alwenzileyo luveze ukuthi amanzi akhe ahlanzekile, iqiniso ukuthi angcolile lawa amanzi njalo ayazikhanyela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, yena oyethekelele imuli yomuntu lo obhubhe izolo.
Khonapho futhi endlini efanana kulabanye ababili abagulayo futhi esibathole khonapho. Yonke ama-details information lamabizo abo silawo. So abanye ababili sebeyadmithiwe futhi esibhedlela. Sesuka lapho futhi sangena kwenye indlu elandelayo. Khonapho sathola ukuthi kulabanye futhi abagulayo abathathu abantwana abakuleyo ndlu. So kuyatshengisa ukuthi umumo lo owamanza umhlanga sibili lapho abantu balukhakhamele kakhulu ngoba bengasazi ukubana into le bayiphathe njani. Sasuka lapho futhi sangena kwenye indlu 134 Old Veve, sathola ubaba khonaphana umhlanga ekhala ngabantwa bakhe kuyimulini yakomhlanga. Yena ubaba lo kuthiwa ngumthithi ekhala ulabantwa bakhe esikhuluma ngayo abadibithiwe esibhedlela empilo abathathu, omunye le 13 years, omunye ule 10 years, omunye le 6 years. Bonke sikhuluma kanje ngabantu abadibithiwe esibhedlela. So ke kuyatshengisa ukuthi hayi izinto azimhlanga lapha kulohlubo sibi lolukhulu. Sasuka lapho saya ku number 134 e-Old Luveve futhi sathumanisa ukuthi ubaba lapha ngekhaya laye ubaba uSibanda ukhanya uphathekile kangaka kunzima sibili. Sathola ukuthi labantwana futhi khonapho abanye ababili labo ngabagulayo bonke bakhala ngezisho.
Amanzi la Sibindi aphuma empompini ezindlini kumbe avela kumabhawuza ekhansili, avela ngapi kahle kahle?
Umasipala ukhuphe esingathina i-communique ekhulumisana labantu ukuthi bathe bethole umbiko wokuthi abantu bayagula bekhala ngezisu langane. Umasipala sithole ukuthi ukhuphe umbiko wokuthi bathestile amanzi, amanzi lawo bayathola e-right aphuma ezimpompini. Bese besitsho njalo ukuthi amanzi amanye abathole engathi acontaminated yilo abantu kade bezigcinele phakathi kwama-containers abo. Kodwa sokukhona ekhathesi sokufanele thina njengoba sesilobufakazi obubambekayo ngalokho esikubonileyo sizathatha le information siyikhombayile yonke lanxa singaqedanga yena le esilawo sibona ungathi yiwufakazi obugcweleyo. Sesizasithatha sibuhambise ku-council. Ukhansile simtshengise thina i-investigation esiyenzile lesihlangane layo. Laye azibhodele kulezo zindlu ayizibonele okwenzakalayo. Labantu abagula futhi abavakatshele ukuthi kubonakale nembali ukuthi abantu laba uhlupho lukhona. So ukuthi lamanzi, ukuthi amanzi abagulisayo ngasuke empompini kumbe ngamanzi abathatha kwezindawo asingeze sakuphendula lokho kathesi. Kodwa nje abantu bakhala ngokuthi izizwa zibuhlungu bonke futhi bacabanga ngelithi uhlupho lusemanzini. And omunye uzowathi wathi yena lanxa engabonanga amaphepha udokotela abahambise khona umntu ufika wathi ama-signs asibona ngathi ngayi-typhoid kodwa-ke amaphepha bengakawaboni la ukuthi for sure yiko lokho. So ngokunjalo-ke sisacompile ukuthi sibone ukuthi umasipala siyakhulumisana laye-ke sibone ukuthi lolu daba lungabanjwa kanjani ngoba sibona ngathi kule ngozi yokuthi eqinisweni abantu kuliyindawo bangaphela.
Udubo lolu luseluveve kuphela yini kumbe akhona amanye amalokishi?
Umkhosi omkhulu ukhona lapha kuward 15. Lanxa abantu bekhala kwezindawo bethi hayi amanzi ethu siwabona amanye kwesikhathi engcolile, siwabona amanye yi-brown, siwabona amanye ebomvu. Kodwa sikatholi impiko sibili abantu abagulayo kwamanye ama-ward, but i-ward esilohlupho lawo ngokuthi sithole impiko abantu asebegula, abantu asebesitshile ngu-ward 15. Yikho nje sibuyile ukuthi lathi sizozibonela kule indawo.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abesifazana bebandla leMDC Alliance abathathu ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuqamba amanga ukuthi bathunjwa. Bazamiswa njalo emthethwandaba namuhla lapho uMantshi azakwethula khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yebail. Abathathu laba ngunkosazana Joana Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNesai Marova, bona abathi bathathwa ezandleni zamapolisa ngabantu abacatshangelwa ukuthi basebenzela uhulumende ngenyanga edluleyo, bayabatshaya kakubi njalo babahlukuluza ngokocansi. Isiphathamandla senkampani eyaphiwa ikontrakti yezigidi zamadola ezingamatshumi ayisithupha eMelika nguhulumende ecatshangelwa ukuthi ilobudlelwano lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa e-Drugs International laso sizamiswa emthethwandaba namuhla. Umnumzana Delish Nguaya ubotshwe ngolwesihlanu wamiswa enkantolo ngomgqibelo esetheswa amacala okuqambela uhulumende amanga ukuthi i-Drugs International inkampani elungisa amaphilisi okwabangela ukuthi iphiwe umsebenzi wokudingela iZimbabwe amaphilisi agoqela awe-coronavirus. Inkampani le yathengisela uhulumende amalembu okuvala amakhala lomlomo amamaski ngemali ephezulu kakhulu lanxa yona yayiwathenge phecheya ngemali ephansi. Lokho kucunule kakhulu uZulu wahlokoma enkundleni zokuxhumana uhulumende waze waquma ubudlelwano bakhela linkampani. Inkampani le ibikwa ithole umsebenzi lo ngendlela engacaci kuhle lanxanje abacuphi babetshele uhulumende ukuthi umnumzana Nguaya ngumuntu ongathembekanga ngoba elamanye amacala avele ebhekane lawo. Iningi lithi kumele kubotshwe iziphathamandla zikahulumende eziphatheke ekupheni inkampani le umsebenzi. Umnikazi we-Drugs International umnumzana Ile Deja oyisizalwane sase-Albania laye ubikwa edingwa ngamapolisa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesite.org ithi izakhamizi zeluveve ezihlaselwe isihudo sezicele umasipala ukuthi azivumele zelatshwe ngaphandle kwenhlawulo. Inkundla yenewzimbabwe.com yona ithi amakansila e-MDC Alliance aselobele umphathintambo obona ngezabelo umnumzana July Moyo emxwayisa ukuthi engawaxotshi lanxa engaze ecelwe yi-MDC thi kankosazana Thokozani Khuphe. Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Livuka njani basakaza abahle beStudio 7 lonke khona ngapho jonga kandemire omavele simhlanganya wiye bamthungameli inkomo PJ lonke nje lozulu wonke weZimbabwe locela ngaphandle kwelizwe ngilobuhlungu ngamapholisa aleli lizwe asela police force and they're backtracking. At first uPaul Nyathu police spokesperson wavuma ukubana sebebotshiwe amankazana la kanti ngokuya kwisikhathi ngali siphatha amalakazi nokwazakale sebezo backtracker sebe abakwazi nabeke bakhuluma la uHerald beka report ifanayo kamba abantwana laba bangaqamba amanga shwa bayezilimaza ngakho nokuchuwa ukuthi khona balinyazwa uSense Imbobo endaweni ezizilayo kubo bezilimaze. In the first place kwakuyi lockdown imota lebe zwethwa lebhindura baphapha yini why ngabonakala kuma roadblock why chuza siphonga ufika zivulela sithula kuphela bekwazi ukuthwela abantu ababenza khonoko. Le police force funa a complete overhaul nxa kungathi uNkulunkulu angento zitshintshe. Oh baba ogawule sure you are praising such things. You are praising such things ogawule sure. Umvalo omene sukazembe kazembe akhulume shwa zaginqe
announce into njengayonale bangapho Jonathan Moyo kaThesi kasi bathi khona hey isandla sangaphandle so njengoba lamaphoza why lingabopha abantu ngale ngamapolice lehlukana ukupha abantu elithathela abantu enkambeni yenu it's a pity le army isetshenziswe ngenye indlela vele sokuyangisa vele asilazi umsebenzi ukuabduct abantu siyabulala kuphela lokubona ukuthatha ama bribes that's all hayo gawule leza kubona kweminye iminyaka kanti laba bantu laba bazukulu salitshela libambele ngajoni sifisa ukuthi izinto zintshintshe liphila sibe silibuza imibuzo ufuna wakho umntwana athathwe njana ayechiswa ngencukuthu khona ngale ngasense ngendlela ezoba laba bantwana sibonza ukuthatha ngayiphi indlela ngiyabonga
Umbono wami msakazi njengoba inani lokhe liyanda lisiya phezulu inani labatholakala belomkhuhlane lo ukuthi kuzabanzima kakhulu msakazi kungcono libe ngapha kobulawayo lakobo bed bridge lasemashonaland ngoba inani leli lingayanda lase Victoria Falls njengoba kungalasibhedlela msakazi ukuthi uhulumende uyabeza thwala nzima angazi kumbe siwathenga ama ambulance ukuthi umuntu ozabe gula esuka e Victoria Falls lobe ewanki bengakwazi ama-ambulance ukumlayitsha emlethe kobulawayo indaba bengayenzanga isibhedlela esikhulu ngoba e-Victoria Falls yikho lapho okufikelela khona izethekele msakazi wami so uhulumende ngabe uyakha isibhedlela esikhulu ngapha e-Victoria Falls kwenzela ukuthi izivakatshi izethekele ezifikayo zonke zikwazi ukuhlolwa lokho kuyabe sokuvulile manje njengoba isibhedlela kasikho isethekele singafika uma sokudlulile singabanjwa e-Victoria Falls fanele sithwale size sizofika kobulawayo umuntu kobulawayo afika sefile ngoba ama ambulance kabalawa umsakazi wami hayi kuzabanzima kungcono inani leli olimele kuyona le number sebelayo manje bona laba bezana lingasadluli le number ngoba kuzaba kungabanzima kakhulu umsakazi wami noba kubanjwe abantu kobulawayo kusiza ngapha emashonaleni le kubo Victoria Falls labo wanki kungabi labantu ababanjwa lomkhuhlane ngoba hayi kungabanzima kakhulu ngiyabonga umsakazi wami
njani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo nguThabani Mhlaba edabuke ematopo but kwamanje ngiseGoli eSoweto ngithanda ukugcizelela endabeni kasisi laphana uMaluphahla mayethi yena ekhuza ngokuthuka laphana yes bafowethu singathukini zameni ukukhuluma kahle njengalokhu behlala besicebisa ukuthi singathukini bafowethu because siyagcina laleli lithuba singalitholi lokuthi sikhulume khona la so siyacela ukuthi sikhulume into ezilenhlonipho lezilengqondo njengabantu abadala ngibuye ngiyize endabeni MDC lezayo ukusuka kuzani PF siya ku MDC kufana lokwehla eDonkini ukade stonkwana tili yabusa sentweni eyiwani so mina engingakutsho ukuthi abantu bakomthwazi abazama ukuvotela iqembu lizabakhulula iqembu leMRP ngoba iMDC lezano yinto eyiwani ngiyabonga
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Egypt lithi kuqala mhlaka 1 ngenyanga ezayo lizavula amagceke alo endizamchina abevaliwe ngenxa yecoronavirus. Abahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo kwele Nigeria bona babulale amasotsha ngamajumi amabili labantu makhaza abangamajumi amane ngempela sonto. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukutshengisela kuyaqhubeka endaweni zelizwe ezitshiyeneyo kulandela ukubulawa komunye njalo onsundu lepolisa elimhlophe ngolwesihlanu e-Atlanta, Georgia. Umnumzana Richard Brooks udutshulwe ngamapolisa wafa ezama ukuwabalekela. Ipolisa elimbuleleyo lihle laxotshwa umsebenzi. Ukubulawa kuka Brooks kuze ngesikhathi abantu bevele betshengisela phezu kokubulawa komunye njalo onsundu umnumzana George Floyd. ukuhlaziya lolu daba siqoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube yena ohlala eNgilandi.
UTrump umsebenzi wakhe engumongameli akawenzi ngendlela eqondileyo ukungakuthi nguye befanele ukuthi kathi singabe uhlaba umkhosi awulawule ukuthi amapolisa awayeke phansi lento ayenzayo njalo ngibona ngathi kade kuzabe yindlela yokuthi bazwisise okwakathi sekuvela kibo bona amapolisa njengalabo abanye amapolisa sezawubona abanye abangavumelani lakho kwabantu isikeza wabona beguqa idolophansi ukutshengisela ukuthi they are protesting against ukubulawa kwabantu abamnyama. Kodwa ke iningi lamapholisa abakuboni kuyinto elicala ukuthi nxa umuntu omnyama ebulewe. Yingakho sibona amaprotesta nalo aqhubekela phambili. Okuyinto emangazayo njalo kuyinto ehlekisayo kakhulu ukuthi into embi kangaka isenziwa lilizwe eliyilo esingathi it's a democratic country elifana leAmerica eliyilo esithi mhlambe lilizwe elifana ukuthi litshengisele ukuthi ukuba democratic kujoni. Kodwa yilo ilizwe eselijike kwavuka umbhejazana nje into nje esingayaziyo ukuthi singayibiza sithini. UTrump ulomlando omkhulu ukuthi ufanele ukuthi akakhuze amapolisa adlale indima yakhe yokuba ngupresident enguye ucommander in chief acho ukuthi into embi imbi amapolisa abayiyekele.
Sibone abantu khona ngapho eNgilandi betshengisela ezitaladeni imihlobo yonke bebambene besola ukubulawa kukaGeorge Floyd lobandlululo olukhona eMelika ngitsho lakhona ngapho elizweni lenu. Lubhahe kanganani udaba lokubandlululwa kwabantu abamnyama khona ngapho?
Ngeke ngize ngisho ngitha lukho lukhona into nje esuka ingathi iyabakhulela ukuthi ukuba sobala noma ukuvela usobala ukuthi wena utshengisela ukuthi wena ucwasana ngokubala kulicala ongalihambela enkantolo noma nxa ukuthi mhlambe ule nkampani thize noma ubusutshengisela lezo mpawu zokuthi wena uyacwasa abanye abantu ngokubala kungenzeka ekugcineni ugcine usuluza izinto eziningi uzuvalelwe le kampani. Kodwa ke kube sekusiba khona abana laba babe besazi ukuthi vele bona abalandaba ukuthi abalandaba they've got nothing to lose ngesikhiwa labo yiwe sibabona beqhubekela phambili kusiba lamapockets of ukuba ngama right wings sibona kusiba labantu ababenza izinto ezingathi ziya support ukuthi iracism iqhubekele phambili ibe khona abanye beqhubekela phambili kunjalo kungabantu abafula ukuthi izstatues nale lezi esikhuluma ngazo ezabantu laba ababanda kanye kakhulu ikakhulu ngezikhathi ze slavery bese kusiba kakhulu labana abantu ababedlala indiba yokulilizela nxa kusenziwa izinto ze racism bafuna ukuthi sihlale sikhona ukurepresent ukuthi babone ukuthi imbali yabo ayipheli. Kodwa ke eqinisweni iningi labamhlophe bamanyene labantu abamnyama ngoba abanye bayasatsho ukuthi indlela okwenziwa ngakhona akutshengiseli ukuthi i-21st century njalo akutshengiseli ukuthi izinto sezaguquka njalo akutshengiseli ukuthi isimo asisafani lesimo lesana sayizolo. Kufanele ukuthi kuqiniswe umthetho umhlaba wonke jikelele kutshengisele ukuthi singabantu sonke akekho umuntu othwa lo ngumuntu ohlala egangeni noma lo ngumuntu ohlala endlini. Singabantu sonke siphila ngokufanayo silomphefumulo ofanayo yingakho sibona abaningi abalapha e-England besekela abantu abamnyama ukuthi baqhubekele phambili ngokuthi bamatshe bekhononda ngokuthi kungani abantu abamnyama bebulawa. Kodwa ke siyakubona njalo kusiba lezinye impawu lapho kuvela khona abanye ofana nelinye ijaka esezalibona ijaka leli belisebenza ebank engumuntu ozisebenzela kuhle kodwa ke usejike wayavunjululwa ngamapolisa wabotshwa ekugcineni bempophela ukuthi kungani e-driver imoto ezintsha okuze kwayenza ukuthi azalahlekelwe ngumsebenzi wakhe kutshengisela ukuthi i-racism ikhona.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele.
Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachomi pose amathathu abatholakale bele coronavirus izolo okudale ukuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhweleli ku 383. Sokufe umuntu wesine kobulawayo ngenxa yesihudo esinakanelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokijini leluveve. Isiphathamandla senkampani enakanelwa ukuthi ilobudlelwano lemuli kamnangagwa eDrugs International umnumzana Delish Nguaya uzamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kuze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.